Embikweni owethulelwe uZulu izolo, inkokheli yenkampani yeDelta eZimbabwe ibalise ukungenelisi ukuhlanganisa imali enelayo ukuze ithenge ukusebenzisa lokuphekisa abakulungisayo okwenze bathatha lesi sinqumo sokuthi bathengise impahla yabo ngedola leMelika. Iningi labakhulume leStudio 7 bavayize ukudana bebalela ukuthi lesi sinqumo sezokhokela ukuthi amakampani amaningi elizweni athengise ngedola leMelika elivele lingekho elizweni. Umnumzana Sikhosana Ndiweni sakamuzi seHarare uthi udanise kakhulu isinqumo lesi esithi sokuzaba nzima lapho engabalezi thekeleli ngoba ehola ngebhondi.
Azazi mfowethu, thina imali yethu siyiphiwa eku-Echo Cash. Intengo yokuyathenga i-US namhla ibidlalela kubo-320 nge-Echo Cash. Imagine. So basho ukuthi ukuze ngingathi utshwala sokufuze ngehlukane le mali eningi. Imagine imali yonke yona le akukho fair. I mean isalari yami ayikhwelanga lokhu mindawonye.
Umnumzana Mdudu Zincube uthe loba nje utshwala sebukhwezwe intengo le yinto eyivama njalo asebeyijwayele. Usola nje ukusetshenziswa kwedola leMelika osokuza kwenza isisindo salo siqonge ngamandla nxa liqhathaniswa lebhondi.
Abantu abanathi utshwala akulamehluko oyabe ukhona ngoba vele bebevele ibiya utshwala be-$1 bebekuthenga besiwuthenga $3 to $4. So inkinga esikhona nje ukuthi sokuzamele umuntu abe lodubo lokuqale ayedinga ama-US dollar ngoba sonke siyazi ukuthi i-foreign currency iyahlupha.
Umnumzana Thaddeus Mathure sakamuzi sebulirilwe eHarare yena uthe ngakukho okuningi okungabe sekuguqukile ngoba lapho abathenga khona bebevele sebethenga ngentengo ephezulu.
Kunzima ndoda emntwini omnyama ngoba singakhayela thi eZimbabwe ndoda i-use alangikhona liyahlupha ukutholakala balutshwana abahola nge-use. Okutsho ukuthi abantu laba sizathina sesibona izinto zikhwela unnecessarily usokulanjwa. So nxa utshwala lama-drinks sokuthengiswa ngama-US dollar okulandelayo ukuthi ukudla uzathengiswa ngama-US dollar.
Egcizelela kulokho umnumzana Maturu uthe iDelta ngenye yamankampani amabili amakhulu eZimbabwe okutsho ukuthi ingakhokhelela ekuthini amanye amankampani lawo aqale ukuthengisa ngedola leMelika.
Ungabona iDelta isi-charge ngama-US dollar osekusele ukuthi iConnect i-charge ngama-US dollar amakhampani la ayi-2 yiwo amakhulu lapha eZimbabwe engavele enze njalo konke osokulanjwa ngama-US dollar. Impilo isinzima.
Ingcwethi ehlaziya ngezinhlalakahle kaZulu unkosazana Davita Nkomo uthe isinqumo ebesenziwa inkokheli yeDelta seluphawu nje lwenkinga enkulu okufuze ixazululwe nguhulumende wakuleli yokusalakala kwemali lokulungisa umnotho welizwe.
Usola iDelta singayisola kodwa nje ikudlala ngesikhathi ngoba iDelta kusiyo lenkinga. Inkinga sekuthini njengo lize sizitshela manga ukuthi yusale isibundu kuyalingana kodwa siyakwazi kusonke ukuthi asoqinisa kaze kulingane. 1:30 iDelta yenza ibhizinisi okutsho ukuthi ikayeleli inzuzo ethile ekuthengiseni kwabo kubathengisela mahara.
Encwadini ebhalwe inkokheli leDelta izolo bachasise ukuthi ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe alisenelisi ukubapha imali enelayo yakwamanye amazwe yokuthi benelise ukuthenga okusebenzisa ukuze basebenze bengelamigoqo. Babuye bachasisa ukuthi nxa bengasathathanga isinqumo lesi abasoze benelise ukuqhubeka besebenza. Inkampani yeDelta isiyo ezithengisa impahla yayo ngedola leMelika kodwa amakampani afana labo-Chicken Inn aselentengo ezishiyeneyo e-Bond Note ephezulu ledola leMelika enganeno okukhomba ukuba ilizwe lizabanjwa amandla ukusebenzisa idola leMelika lonyaka. Ngomnyaka odlulileyo uhulumende walise abathengisa imithi yokwelapha namaphilisi ukuthengisa ngedola leMelika esithi lokhu yikuqhila uZulu ngoba bephiwa imali yakwamanye amazwe libhanga elikhulu ele-RBZ kodwa bona bathi ayeneli imithi namaphilisi afunwa nguZulu. Imizamo yokukhuluma lesiphathamandla sokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa yehlule kodwa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kumalanga edlileyo walibemba phansi ukuthi idola leMelika liza pinda zisetshenziswe kuleli ethi uhulumende ke nelisi ulithola ngobuningi balo. Lokhu konke kwenzakala ngesikhathi odokotela nababalisi labo sebenqume ukuthi umqhashi wabo okunguhulumende engehluleka ukubaholisa ngedwala emelika kabasoze babuyele emsebenzini bazaqhubeka bekhalela umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.